Ngize abantu sebeyifonela bekhuluma le ndaba yokuthi ngani okwesikhathi nguminister of transport kumbeni ababuzanga ukuthi babe bokwazi ukuthi kona ukuthi engasakwenza kona iflemashena eMalaysia sathenga njani. Ngakhuluma kuparlamente sathenga iflemashena ezingu-4 laphayana iflemashena eMalaysia zize zinyamalale igovernment yaseMalaysia yayisisithi yona isisithengisa into engayezi R200 777 but bafuna ukusithengisela le 70 million zingu-4 uhulumende yodwa kumele ukuthi abhadale 70 million ukuthi athenge amafulemashina angu-4 azange sikwanise njengegovernment ukuthi babhadale kunjalo njalo. Mina vela ngibamba imali yayibhadala ngogavena waphonga ukubhadala imali yokuthi athenge 2 amafulemashina sahluleka ukuthi sithenge zonke amafulemashina engu-4. So angazi ukuthi bakhulumani indaba leyi upresident uyayazi. Mina ngangiripota kuye singu-vice president, so angazi ukuthi bakhuluma phezu kwani. Bangaze abasibuzanga ukuthi indaba yahamba njani, but kuparliament ikhona sayikhuluma. Akulalacala, akulalandaba, akulalacala.
Ye manje balazisile yini njengoba sizwa besithi bazalivalela amahofisi?
Ngingazi ukuthi amandla lawa bazaphiwa bayawathatha ngaphi, baphiwa ngubani. Kulo president umkhulu wepati ngu-president and upresident nguye ongatshela mina ukuthi ugumbo ulecala, and njengoba ngisithi mina upresident uyayazi indaba yangikhona, and ifremathena lezi ezintu ziyazakala elizweni ukuthi sathenga ifremathena ezimbili sahluleka ukuthenga zonke zingu-4 ngoba sahluleka ukuthi sibhadale $70 million. So angazi ukuthi bakhuluma phezu kwani, baphonga ungufana nje ngathi zihlani bayahlanya.